kwenzakale namhlanje yilokhu bekufuze singene iqalise icase i-defense case ngokuthi i-defense case sisho ukuthi khona bona okwabo bonabo abetheswa icala babe siyakuma le sisho ukuthi kwahamba njani. Emveni sebekhulumile umtshutshisi esebabuza imibuzo elethemba lokuthi uzaba uzenza inkundla ibafumane belecala. Kodwa asisaqhubekanga ngenxa yokuthi esikukhangeleleyo ukuthi kulabafakazi esifuna ukuthi sibabize befakazele abalaba betheswa icala ama-client ethu. Abafakazi labo kodwa okwenza kube kungathi kuba nzimanyana ukuthi labo abafakazi ngama-police. So bekufuza ukuthi siqale sithele imvumo kumtshutshisa ukuthi siqhubekele phambili ngokubana sicele sizame ukuthi sicele lawo mapolisa asibayezwe bona ukuthi bona bakhululekile na ukuthi bezokhulumela ama-client ethu. So ngesizathu sona lesi inkundla isivumela ukubana sipostpone kwenzela ukuthi benelise ukuthi siyedi ngalaba abantu sizwe ukubana bazafisa na yini ukuthi befakazele ama-clients. So ngalokho indaba ipostponwe to mhlaka 3 February.
Icala abelethesayo lokho lifana yini? Akukho okuguqukileyo?
Hayi, akukho okuguqukileyo. Icala lokho liqhubeka la iqala leli selifike kodwa kwelinye ibanga ingathi i-stage ngoba ekuqaliseni kwakuyi-stage esasibiza ababo abafakazi kathesi sowungaba laba betheswa icala ubana betsho bona bekhulume indaba yabo ngamafitshane singathi ngesilungu i-defense.